Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Abathenga bethengisa impahla balwa lamapolisa eHarare azama ukubasusa emigwaqweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo osubulele abantu abangamajumi amathathu lambili 32. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzawethekelela ilizwe leMelika lapho azangena khona umhlangano omkhulu wamazwe omhlaba wonke jikelele owe-United Nations General Assembly. Sizalethulela ngokugcweleyo ngokwenzakala ebantwini abathenga bethengisa impahla. Kambe udaba lwabathenga bethengisa emigoqweni lwenziwa yikuxokozela kwezombusazwe yini? ULive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wesihudo lokususwa kwabathenga bethengisa impahla emigoqweni. Thumelani imilayezo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini obeFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhudwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama lango wapa 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.